Athi nangapha siphelelwe asazi vele ukuthi ungase sibhodi iHarare yonke ama police station wonke izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga kuthiwa uvele ekhaya ngeThursday ngolwesine wafika endlini ngabo 8 PM wachiwa endlini ngolwesihlanu kubo 5:30 khanya usendile abanye abangani bakhe ama happy new year messages ubo 5:30 but wahle wahamba offline around 8 AM lakhathesi asiyezwa ukuthi unga njalo wenzakaleni.
Amapolisa nxa selike lakhulumisana lawo athini?
Sike sazama sibili ukwazisa amapholisa kodwa athi wona azenelisa ukusincedisa ngemva kweviki. Athi umuntu omdala nxa engatholakali bona baqalisa ukumdinga after 7 days. So sisazama sibili ukuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa uPhonyathi kumbe kusasa ngoba sibhode kumbe ama-police station asazi ukuthi amangaki lakhathesi abanye balokhu bebhode eHarare kodwa bathi bona after 7 days.
Ngokumazi kwakho ungasichasisela ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle uCoster Nkomo?
Njengomuntu osebenza lo Coster enewsmabo.com ngimazi engumuntu okhutheleyo emsebenzini wakhe, uyawazi umsebenzi wakhe, ekuyesabi ukwenza umsebenzi wakhe. Njalo ngumuntu yena esingathi ngesikhiwa ule order, asikho umuntu esingathi engenzi into enje, so ephongu yenza ungela sizathu, asaziphongu ukukhulekela ukuthi umbe lapha khona ugcineke kuhle.
Abangaba belolwazi bakhona yini abangaxhumana labo mhlawumbe ngenombolo bakhulumisane labo?
Abangabe bembonile bengathinta u-evangelist Maugara ongupastor wakhe ezayotsha kunombolo ezithi 0772-747-955 kumbe uDanford Ngatsuhore ongumngani wakhe ku 0712-738-904 uSamuel Takawira lo wasebenza laye njalo engumngani wakhe ku 0717-516-562 uMrs. Banda ongumamncane wakhe ku 0772-697-846 kumbe ukuthinta mina ku 0777-945-142.